So kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Lami ngibonge uThando Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-17 lwezi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ilizwe lisele lihlengezela kulandela ukuxotshwa umsebenzi okwenziwe amakhansila ambalwa elizweni phose lonke jikelele.
I-leadership ngendlela ebehave ngakhona kukhona esingakutshelwayo. From i-recall yakuqala ngolwazi lwami loluncane olukhona, ngabe ngempela into ekhulunywa ngobabuchaba ayikho.
Kodwa amanye amakhansila axotshwa umsebenzi aseqalile ukukhankasa phambilini kokhetho oluzenziwa ngenyanga ezayo mhlazi ku-9.
Yes, sesiqalisile ukukhankasa and into esijabulisa kakhulu yukuthi abantu bempophoma abadala bayavuma and sebelimelelila.
Gambe luzaphetha njani udaba lokuxotshwa kwamalunga edale lephalamende lamakhansila?
Uchabangu uyasetshenziswa yiZANU PF. Uchabangu uyasebenzela iproject yeZANU PF. So uChabangu uzabaxotsha bonke ama-MP nama-councillors e-BPC ne-Senate.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ilizwe lisele lihlengezela kulandela ukuxotshwa umsebenzi okwenziwe amanye njalo amakhansila ambalwa elizweni phose lonke jikelele kulandela isicebiso sikamnumzana Sengezo Chabangu ozithi nguye unobhala jikelele webandla le-CCC. Amanye amakhansila abikwa exotshwe ngesikhathi esemhlanganweni yokulungisisa amadolobho awo. Sixoxele isikhulumeli sikaChabangu umnumzana Khaliphani Phugeni ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ngeshwa ke bengingakakhulumi laye unobhala ukuthi ngimbuze ukuthi laba bathi bona bekungamelanga ukuthi baphume ngoba angibazi lokubazi. So ukuthi ngabe umbemephi kulamagama bese ngithi ubani lobani ngoba ngingambuza lowo mbuzo uzombuza ukuthi baphi bese ngiphendula ngithini. Uzokwazi ukuthi lokho engihlala ngikutshela khona. Unfortunately I saw decision yami angikho lalawa ma-decisions mayesenziwa. So angilamagama angazi lokuthi kuphume bani kwasala bani. So ukuthi ngabe akukhona lawo magama then bese ngiyamforward ukuthi kulobani bani othize indaba ithini.
Manje kukhona yini okungenziwa ikakhulu kulabo abanye ababe besithi bona kungamelanga basuswe baxotshwe kumakhansili?
Hey msakazi, hayi nami ngilapha ngididekile and ngiyazibuza ngiyaziphendula ukuthi kanti kwakhala nyonini, ngoba phela i-leadership ngendlela ebehave ngakhona kukhona esingakutshelwayo. From i-recall yakuqala msakazi, ngolwazi lwami loluncane olukhona, ngabe ngempela into ekhulunywa ngobabuchabangu ayikho. Angithi ubabuchabangu usekhulumile wathi i-leadership ivumelana layo, into abayivumelenele njenge-leadership. Ngempela ma ngabe into ayikhulumayo kayikho, ngolwazi amoluncane bebezogijima baye enkantolo. Ake sithi akuqala ama-recalls abathethe by surprise, bezohle bagijime baye enkantolo bethi heyi nangumuntu lokhu akukhulumayo thina sinjani asikwazi. Ngisicela ukuthi inkantolo injani ilukhangele olu daba iluxazulule. On the basis of that bese befaka ke i-interdict. Angithi uyabona ibisiyama yonke le nto. Manje angikwazi phela ukubafundisa lezi zinto bengabameli bebaningi kangaka, kodwa babamile nje bayayibuka nje yonke le nto yenzakala, into abayenzayo phela lokho bethi hey zanu lokhu. Hey, ubani bani ifazi, abantwana bayaphela. So ayangazi ke msakazi, ngiphelele nami ngikhona la, ngiyazibuza nje ngiyaziphendula ukuthi ngempela akuseyisikhathi yini ukuthi simkholwe babuchabanga mayethi hayi yena le leadership bayavumelana into abayenzayo abaphikisana. Ngoba phela awuzukungitshela ukuthi even lay case epostponwe ngolesithathu yafakwa ngomvulo lozayo, akuyona i-case yokuthi ukuthi babuchabanga akuyena unobhala into imposter njengoba behlala betsho kwathini kwathini. Hayi, i-case yokuthi ba challenge ama recalls uyabona manje awazi phela ukuvela challenge ama recalls because angumphumela wento kanti kumele uchallenge yona into le so ngiyazibuza ngiyaziphendula ukuthi yi leadership enjani le umzalo njani ongaphelelwa ngabantwana baphele baphele bonke elokho egijima ekhuluma ngale ndathi ayesibhedlela exactly laba bantwana bazothola khona usizo.
Hello ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sika mnumzana Sengezo Thabangu ozithi nginobhala jikelele webandla lesiCC. Kodwa amanye amakhansila axotshwa umsebenzi aseqalile ukukhankasa phambilini kokhetho oluzenziwa ngenyanga ezayo mhlazi ku-9. Abaxotshwayo laba bathi balithemba lokunqoba ngoba uZulu ethukuthele ngokuxotshwa kwabo ngumnumzana Sengezo Thabangu. Sixoxe lomunye wamakhansila aqotshwayo umnumzana Donaldson Mabutho owempophoma kuward 9.
Sarborani sarborani zulukandaba mthwakazi omuhle ye ngoka Mabutho okhulumayo ke inkokheli yomzabalaza ye sesiqalisile ukukhankasa ngokhetho luzamhla ka 9 December into esijabulisa kakhulu ukuthi abantu bempophoma bayazi inkokheli zabo, bayazazi inkokheli zabo. Abadala bayafuma. Ende sebelimele ilanga lelo ngoba bazonde baganunwabo ngento eyenziwa nguThabangu. So balindele nje ilanga ukuthi bekhulume, befake ke istatement sabo ke ukuthi hayi thina inkokheli zethu siyanjani, siyazazi. We are very happy, siyajabula kakhulu ngosekelo esilutholayo phakathi komuzi wempophoma.
Njengoba sesike sezwa umnumzana Thabangu esithi yena ulakho ukuya tetwandaba ukulivimba ukuthi likhankase lenelise njalo ukuthi livotelwe lina likuthatha njani lokho?
Hayi vele uThabangu andiyakwazi ukuthi ngumuntu esithi ligabazi lakho sekumeluteke ehlolisiswe sesenguThabangu yena lona umfowethu esimaziyo yini kumbe vele senguThabangu osobu lomunye umoya esingawuzwisisiyo kodwa hayi sibuyela ke endabeni lamboni elamandla okuthi lokho engakwanisa ukuthi ekwenze ngoba ningakhangela ukuthi last times zami ukuthi sivimbe abantu ukuthi bengangeni njengama double candidate kukhetho oluphelileyo olusanda kuphela lolu si sahamba lati ekantolo previous election sizama ukuthi simise ukuthi abantu bengancidisi ngetikiti lethu indaba leyo ngiyakwazi ukuthi liyakwazi ukuthi iyahamba njani so ikantolo eyahlala ngaleso sikhathi ke yasethe sithi yipresident nxa ababalayo kumbe amagqwetha abazi ngezomthetho so lokho hayi ngamadlwana uyadlala sibili imbuzi ingazali ikhanka lengwe ingahitshwa ngamanzi sibili kuthe nje ilanga seliyamtshonela ubhuru wami lo nxa lingananzele into ezenzakala ngayo ye isikhathi sakhe sike sabakhona sibili waduma wayenza lokhu lalokhuyana kodwa-ke ama-citizens ammeleli abanikazi benkokheli bamlindele ukuthi bemtshengise mhla ka-9 December ukuthi inkokheli zabo bayazazi. So lokho hayi njenge-citizen yelizwe uyavunyelwa ukuthi egabaze nje siye ema-court esenzayo ngoba thina inkantolo ye-nomination yavuma yamukela amaphepha ethu ukuthi sincidise ngetikiti lethu le-citizens coalition for change akulanto ezasimisa kanjalo yena engazama enze nayi kaqhubeke siyobona phambili topela tobona.
Lo ke ngumnumzana Donaldson Mabutho ongumunye wamakhansila axotshwa kubandla le-CCC kodwa osancintisa emele impophoma kuward 9. Kunjalo nje amakhansila ayisitshiya ngalolunye 9 awedolobho leHarare ngabanye bamakhansila axotshwe ngumnumzana Sengezo Thabangu izolo. Intathele zindaba e-Studio 7 umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Incwadi zokuwazisa amakhansile aweHarare ngokuxotshiswa kwawo ezikhundleni nguThabangu zibikwa zifike ngesikhathi eqhuba umhlangano wokuzama ukulungisa inkinga ezibhekane nedolobho leli zokusabalala komkhuhlane wesihudo sekholera. Amakhansile lawa athi kuyadanisa ukuba kungelani lokuba idalele i-court lapha isinqumo sokuba kumise ukuxotshwa kwamalunga lawa udaba lolu luze lwahlulelwe emthethwandaba. Omunye walabo abaxotshiweyo ngukhansila Danford Ngadziwore othi
I'm the chairman of SMS committee. I'm the chairperson. I'm the one who is supposed to. I'm the one who carries the vision of the committee, and I'm the one who is supposed to implement the policy that I started.
Ugoto isikhulumeli sika Chabangu umnumzana Khalipani Phukeni uthi amalunga lawa axotshiswa kungakwethulwa isinqumo somthetho ndaba waphezulu owe High Court.
Incwadi zerecall besezihambile ikubone ama MPs anamu 13 ephumile.
Ingcitshi kwezombusazwe esebenza lebandla le People's Unity Party umnumzana Herbert Jamuka uthi wethesa ibandla lezanu PF umlandu wokudlala indima enkulu ekuxothisweni kwamalunga awe TCC ezikhundleni.
Uchabangu uyasebenzela iparty yezanu PF. Uchabangu uyasetshenziswa izanu PF. Uchabangu uyasebenzela iproject yezanu PF. So Uchabangu uzabaxotsha bonke ama MP nama councillors ACCC nesinet ngoba uChabangu uyasetshenziswa yizano PF. Kufanele athathelwe amanyathelo athile ukuyenzela ukuthi ayeke le into ayenzayo yokuxotsha ama councillors nama MP.
Kodwa isikhulumeli sezanu PF umnumzana Farai Marapila uthi ibandla lakhe alilani lakho konke okukhulunywayo lona seliqakathekisa ukhetho lokudinga abazathatha izikhundla ezisele zingasela abantu ukuze lengeze inani lamakhansila elilawo elizweni.
ZANU-PF, we always relish and look forward to participating in democratic processes like elections, by-elections and so on.
Inani lamakhansila esexotshiwe ezikhundleni elizweni lonke jikelele okugoqela emadolobheni athi Bulawayo, Harare, Mutare, Gweru, Khwekhwe, Maswingo lamanye asefika amachumi phose ayisikhombisa 69 edale lephalamende. UChabangu sexotshisa amalunga angamachumi phezu kwamane 42. Ukuxotsha kwamalunga lawa ukutsho ukuba kungaphela ukhetho lwama-by-elections kunyanga ezayo mhlaka 9 Mbalakazi. Ilizwe lizakuba lolunye ukhetho kumnyaka ozayo. Ukusenjani abantu baqhubeka bebuthene esililweni sikamuye umnumzana Tafumane Masaya owayelilunga le-CCC othunjwe wabulawa ngempela viki edluleyo. Abemuli nabebandla lakhe ele-CCC bathi basamelele impumela yokuhlolwa kwesidumbu ukuba kwazakale ukuthi ubulewe yini i-post-mortem okumele yenziwe zingcitshi ezizimeleyo athi ezikahulumende andubana kuqalise amalungiselelo womngcwabo yona eqale ukwenziwa namhlanje. Umnumzana Tafumane Masaya uthunjwe ngomgqibelo ngabantu abangaziwayo abanakekelwa ukuba ngabacuphi abasebenza nsitha esemkhankasweni wokudingela ibandla lakhe usekelo ukhetho lwama-by-elections emzini wetafara mavuku lapho akade ehlala khona. Okolunye udaba, owake waba ngumsekeli kamphathi ntambo wezemali eZimbabwe umnumzana Terence Mkupe ugwetshwe ukuhlala ejele okweminyaka emithathu kucala lakhe lokugcila uhulumende ethengisa amafutha awe-diesel engabhadali imithelo yejuthi. Umkupe ube ephiwe iminyaka emithathu lenyanga eziyisithupha kodwa idale limkhiphele inyanga eziyisithupha. Umthetho ndaba wanquma ukuba ahlawule inkulungwane ezilitshumi lambili zamadola emelika $12,000 ukuze abisele $12,000 ukuze abisele enye imali ayigcila uhulumende. Icala leli walidala ngomnyaka ka-2017 lapho inkampani yemithelo welizwe eyezimbra yabamba imota zakhe emngceleni owechirundu border post zisithi zithwele amafutha awe-diesel kodwa kwatholakala kungamanzi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Elemelika lithi umhlangano wenhlanganiso elawula ngokuthengiswa kwamatshe aligugu eKimberley Process awuqutshwanga owaqutshwa edolobheni le-Victoria Falls mhlazi ku-6 kusiya ku-10 awuzange uphume lezibopho eziqondileyo. Elemelika lithi alithabanga ngokungachazi indlela ezaphathwa ngayo amadayimani avela kwele-Russia kulandela ukuhlaselwa kwelizwe le-Ukraine ngele-Russia. Lona ele-Russia lamanye amazwe atshela umhlangano owenzelwe Victoria Falls ukuthi kungakhulunywa ngamadayimani akwele-Russia lanxa isisekelo sombuso we-Kimberley Process sikubeka sobala ukuthi kumele kukhulunywe ngamadayimani amazwe asempini ukuthi asetshenziswe njani. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphepha indaba leHerald lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende uzaphathisa ukungcwaba abantu abangamachumi amabili lambili 22 abafe engozini yokungqikilana kwemota yohlobo lweToyota Quantum leDAF emgwaqweni osuka eBaitbridge usiya koBulawayo ngolwesibili. Iphepha indaba lobulembu eleNewZimbabwe.com lilodaba olokuthi umsekeli webandla le-CCC unkosazana Blemore Blessing Ali wabulawa nguPius Jamba Mukandi. Umkandi lo ukhangelelwe ukugwetshwa ngeviki ezayo mhlazi ku-27. Umkandi uyalandula icala lokubulala kodwa unina wapha ubufakazi enkantolo obokuthi nguye owaphosela isidumbu sika-Ali emthonjeni womuzi wakhe. Yena umkandi ubikwa isithi wabanjwa ngamandla ukuthi avume icala ukwenzela ukuvikela ezombusazwe. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 yonke nje labalaleli bonke nje kanti kambe umthetho uzabe khona na eZimbabwe? Ngisho lokhu ngoba i-High Court ikhulumile ukuthi lo senzo sengezwe thabanga akame ngalento yokurecola ngoba abantu abavotela ama-MPs nama-councillor yithi ama-citizen. Kodwa ke nango uJacob Mdinda uyala abantu balokhu besaphikisana ukuthi lento yonke yadraft uJacob Mdinda. Iyo phela into mina ngakwamfakela laphana senza umsebenzi wakhe. Akukho sengezo chabango. uJacob Mdinda nguye wayeyala kathi mabenze izinto bathi hayi gijimelane ekhoti. Na ikhoti ikhipha isinqumo Mdinda uyala ukusilandela leso simo. Mdinda nguwe oyi enemy enkulu yama citizens seZimbabwe. Sizophephela kuphi bantu siyahlupheka?
Studio 7 injani? Basakazi njani basakazi, njani basakazi abasinikeza indaba ezinhle, indaba ezimnandi sikubingelele. Bengifuna ukuphendula lo baba lo akade ekhuluma odaba e-CCC yibo abathumbanayo. Kambe ubaba lo sibili uma ikhuluma inkulumo enje uyazizwa ukuthi ukhulumane kumbe ukhuluma into e-right kumbe yena uzibone e-right nxa ukuthi usupport izanu. Kambe abantu sho udukola ungaka kabaluboni mhlawumbe kakona ukuthi abantu inhliziyo zibuhlungu ngenxa yohlupho abantu abakilo. Kakho umuntu ojabulileyo lapha eZimbabwe la. Ambona ukuthi ukhona umuntu ojabulileyo eZimbabwe okwanileyo kahle sibile engqondweni ngenxa yokuthi siyithole izanu lokhu ibusa lanamhlanje lokhu ibusa lanamhlanje lokhu ibusa. Hayi ubuhlungu kakhulu Studio 7. Hayi ngiyabonga.
Sanibonani ku-Studio 7, ngiyabingelela. Okhulumayo ngolimukani Sibanda wasesiganda bona iyeni kwamagwayi. Nabeyinto esicelo bantu bakithi, especially thina esingaphandle kwelizwe, athi kungani waye singake siphakame ngakithi sihambe ekhaya siye kulwa nabo labantu bezanu siyetuyituya thathe laba sekhaya sitwituye bazofa bazosala bazosala. Lebhi ilizwe lingalunga singakhulumi singaphandle hlozi wathixo sike siphakameni sambeni ekhaya sonke sonke bazosivulala besiqedekile sisonke sikhathele ngezandle bakhathele siyahluphika kungenxa yezandle.
Studio 7 ninjani? Hayi siyaphila. Khumsizo lo Nicholas Moore. Kunesidaba esinye esiye safona lapha sithi sona abantu be-CCC babulala nabodwa. Okay, hayi siyavuma. Kodwa ke umbuzo uthi wona kuza kanjani i-government ivumela ukuthi omunye umuntu abulale omunye umuntu? Why i-government ivuma ukuthi bona labo bantu be-CCC ababulala nabodwa? Why i-government ivuma ukuthi babulalane? Kuyiyo phethe ilizwe. Angithi sisho kanjalo lesidakwa. Umbuzo lakho-ke, why i-government ingabophi-ke umuntu obulala omunye umuntu? Bona labo be-CCC ababulalana bodwa, why kungaboshwa-ke ona lobo la lomo.
Studio 7, Studio 7, ngicela audio yami lelidlale basakazi lidlale njama audio onke. Eh uyabona lento okhulunywa lombathi ngumsaka lo umsangano hodwa lo okhuluma. Hayi ke fanele sothuba ibabo laba kuthiwa yifazi laba barepa abantu ukuthi bebavotele ngenkani labo DA labo ANC. Uyatsho ukuthi iDA labo ANC labantu banibabe lamatafula labo EFF. Why yena bengayizano or iTriple C bengandlala amatafula hayi ukuthi kula labo kuthiwa yifazi amasedi la hambe foste abantu ukuthi abavotele babheka manje babulala abantu ngenxa yempolitiki but batholani bona ma abantu laba sebefike bacanti baphela ngobumthola amnangagolo wesikhava ngobobi ngade umgwado etshewantu kwafela esihlahleni uyogcina enhlabathi nenyoni yandize ndize ndize kodwa usazegcina phaka abaphapha abantu bezanu beqeda abantu betripis uyogcina enkosokulu bazofa nabo
alisuti kathi linjani ngegazi labantu alisuti alisuti na alisuti ngegazi labantu alisuti nina lizoyangaphi liqeda abantu kangaka igazi la upho kudla igazi ongalazi ngokulandela ukuthi wena udla imali estate kumbe ngiyani alisuti na abantu bezimbabwe liqeda abantu maseyo yini eliqeda abantu ikuphoni yakhe engalibophi
abantu abaningi bangadideka uma ngithi mina izanu PF has got the license to kill kunini bebulala abantu since from 1982 up to now lokhu bebulala abantu but not even one day lo yedwa nje umuntu wezanu PF wathiwa ubanjiwe wamisa umthetho wendaba wathiwa ubulela abantu but akhona amakhoto ICC whatever khona lemazweni kodwa babhekile abantu babulawa that's why ngisithi ba license to kill the people because nxa bebulala abantu abathonisiswa so uma sithini sezenjani sicathe kuphi ngale izanu PF le
yes sibingelele ku studio 7 sibingelele ku studio 7 yes siyabizwa abantu be triple C bakhala nge MRP MRP ayikahluphande le triple C triple C kayehluphana nezanu PF eyiyo eyirobe ukhetho behlukana nje le MRP MRP lenhlelo zayo yodwa izenzelo kwayo labo kabazenzelo kwabo 23 years lokho lirobha abantu sifuna ukukhipha izanu PF embusweni lirobha abantu bidlala ngabantu abantu be triple C kade silibhise ligxekana le MRP hey MRP lokho MRP MRP lenhlelo zayo yezokwayo vela silandaba lani lini inambani lekhuluma lochamisa ukuthi kukhitshwa izanu PF vele libandla bani elingela ama structures loba ngubani afike ngena ku plate seyise yiloku ochaba ngosekingene walivoxa voxa selizimvava kaliqedakali nabantu be triple C lina participate kokwenda ihlukana namanye amaphathi into elitshayelela phansi ukuhamba likhangela amanye amaphathi lihlukana lihle ukugceka izanu PF elitshontshela ukhetho yes lezi yabalimvava selihlukene phakathi abantu bahamba bedojwa promise imkhwanazi kade behlale egoli babuya bazodojwa sithiwa bangamaspoke person uchaba ngathi wathi sesikhulumele se-triple C ivele yalila structure lelibandla le-triple C aso bandla lingakhiphi izanu PF embusweni leli aso bandla kumele abantu belithembe siyabona
injani studio 7 injani studio 7 mina nyamangala kwi-studio 7 masangulo umuntu othiwa ngupukeni uthi uyisikhulumele sika-secretary general lisekalirata usecretary general kulesikhulumele esani upresident wangubani awe uthengwa izanu awe uqedela behluphekisa abantu ezimbabwe abantu bavotelwe ngabantu babathile ephalamende bathi bayathaba bathokoza ngani kuyina kuwathokozisa ukuthi laba abantu abakhe ephalamende bafisa kube njani ezimbabwe azama ukusihlonipha ngaphugeni lo chaba isihlonipheni laba abacatshilezi yabazi ukuthi kukhona abanye abantu kuthukise bafuna ukuthi abanye abantu bahlala bedubele lhlezi kuhle lidla yonke lokufuna ngoba imali iphiwa izanu undla ngamandla wa-15
ndingelele emsakazweni basakazi bethu abahle lundoda lo uChabangwe lo la lubhururu wakhe lo umkhulumelayo lo angazi njengalo isikhulumeli sikaChabangwe lo umahambe ediliza izinto kumbe uthi uyabuka ngimze izolekhuluma lapha ekhanye ehlanyiswa isinqumo lesi esikamdenda lo uyitongaleli lapha elokhu elirekhoda abantu be-CCC ukhalipha mpugeni lo engabona ungani uyavuka vele kavuka ngitsho ngento le yenzayo kavuka ngitsho ngaze zihlanyise ethini come to amavoti basala befanana lomonzora nje akula nto abazayithola ngaze behlanya athi nasethuswa umnyama wabo lo akula ncedo lokho into ababowenzayo njengophugeni lo bantu benkosi ngabe liyakwazi laba abahlala khona lo bhururu wakhe nalo usengezochaba ngothi
salibonani studio 7 labalaleli ye ngunhlanhla lo sevelile umfana wasenkayi yes uzwile umlayelo lapha ma-South Africa athi thina sigezi siyanuka
amakhwapha kodwa basihlolela shemu phezulu kwamazwe wonke la lapha eSouth Africa kula amanyasa lamandawo lamachangane bekhetha thina abaZimbabwe ukuthi asigezi ngoba bala lathi amaZimbabwe asicela besihloniphe kancane abantu beSouth Africa sicela besihloniphe bakithi sabasweli bangathini nje sawonke bafuna konke wazobekhathe bafukhathela laphezulu kwethu hayi besihloniphe kakhulu bakithi siyageza kula muntu ongageziyo lapho omunye abengagezi maybe kuyisimo yabengazenze amaperfumes lawo wonke amarolons yafaka phezu kwamanyasa lakho lamandawo amachangane azi basikwatisa kabi shemu basikwatisa okuzwayo siyabalalela lapha siyezwa into abazikhulumayo bakithi.
Siyabonga yizo ke incwadi elisithumele zona ama voice note ku +12024650318. Okwakathesi ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Sokulamaviki ambalwa izisebenzi zaseBangladesh lapho kulungiswa khona izigqoko zitshengisele zifuna iholo elithe xaxa. Iziphathamandla zaleli lizwe zithethe amanyathelo alukhuni kubhubhe izisebenzi ezimbili ngemva kokuqhamuka kobudlwangudlwangu. Elemelika lisola ucuku olwenzelwe izisebenzi lezi nguhulumende weleBangladesh. Mhlazi ku-8 Lwezi, isikhulumeli sogatsha lwezengakhaya i-State Department, umnumzana Matthew Miller, wethula umbiko othi silokudana ngokubulawa ngamapholisa kukaRussell Howlada, isisebenzi esileminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lasithupha, njalo obemele izisebenzi kunhlanganiso ye-Somilito Garments Strikes Federation. Siphinde njalo sikhale lemuli yako Imran Hussein, oleminyaka engamachumi amathathu lambili yokuzalwa, obesebenza emafikidali owachiswa ngumlilo owalunyathiswa ngababetshengisela phakathi kwefikidali yeDakar. Siyaduduza imindeni yabo bobabili laba kunye lezisebenzi nje jikelele zakwele Bangladesh. Usikhulumeli Miller uphinde watshengisa ukukhathazeka ngocuku olusetshenziswa ekuncindezeleni ilungelo lezisebenzi labameli bazo. Embikweni wogatsha lwe-State Department osanda kwethulwa ngomumo weleBangladesh, lolu gatsha luthi ngaphandle kocuku olwesabekayo kweleBangladesh kule mbiko ethi kulokuncindezelwa kwelungelo lenkokheli yezisebenzi ukuvinjwa kokuhamba-hamba abantu bekhululekile lenhlelo zokukhumisana umlotha wezisebenzi labaqatshi. Embikweni wakhe usikhulumi Mila uncume amalunga engatsha ezingekho kuhulumende esezifake imbono yokuthi iholo likhwezwe. Uhulumende welemelika kutsho uMila ukhuthaza ukuqutshwa kwenkulumo zokuvumelana iholo elilingeneyo ukuze izisebenzi zibe lempilo engcono ngesikhathi sobunzima. Kule komiti yokuxoxisana ngeholo kweleBangladesh elabameli bakahulumende, izisebenzi lomqatshi emele ukuhlaziya izikhalazo zezisebenzi lokulondoloza ilungelo lezisebenzi. Uhulumende kumele avikele izisebenzi ukuze zenelise ukukhululeka ukuhlangana labanye lokuxoxa ngokukhwezwa kweholo kungela kwesaba lokwethuselwa, kutsho usikhulumeli Mila. Ngemisebenzi yethu kweleBangladesh sizimisele ukuthuthukisa ilungelo loluntu. Ukutshengisela kwezisebenzi locuku olusetshenziswe nguhulumende kweleBangladesh kwenzakala phambilini kokhetho olukhangelelwe ukwenziwa ngozibandlela ozayo. Ekhuluma ngokhetho umsekeli wesikhulumeli sogatsha lwe-State Department umnumzana Vedant Patel ugcizelele okuthiwo nguhulumende welemelika ukuze izifiso zikaZulu weleBangladesh ukhetho olukhululekiweyo luqhutshwe ngokuthula. Siyaqhubekela phambili sikhulumisana lohulumende, abamabandla aphikisayo, inhlanganiso ezizimeleyo lezinye inhlangothi zomphakathi ukubakhuthaza ukusebenzelana okungaphathisa uZulu wonke weleBangladesh.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Lusichiya ke emaphethelweni ohlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ilizwe lisele lihlengezela kulandela ukuxotshwa umsebenzi okwenziwe amanye njalo amakhansila emadolobheni amanengi. Kodwa amanye amakhansila axotshwa umsebenzi aseqalile ukukhankasa phambilini kokhetho oluzenziwa ngenyanga ezayo mhla ziku-9. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olifisela impela sonto elokuthula igama nguChris Gande ngisithi abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuya ku www.voandebele.com. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo, silazo njalo ntambama ngo 7:30 igama nguChris Gande.